sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolomkela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 kuhlolanja 2025 on Cape Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Lo umprofethi ngiyiphela uSwazi ngenkulumo yabo bombshelo oblessed geza nawa ama freedom fighter asebe sithubhedu kulezinsu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaphathi ntambo bakarhulumente wakhe akumelanga bephatheke kundaba zenkohlakalo.
Owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kuyindlela nje yesikhathi, but uma kufanele ukuthi ingene izangena.
Idale lephalamende liqale umsebenzi namhla kungelampawu zokuba kuza kuqulwa isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. I-Amnesty International ithi ubukhohlakalo bumemetheka ngamandla kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uqhube umhlangano wedale labaphathi ntambo bakarhulumente wakhe ele cabinet owakuqala lonyaka. Waxwayisa abaphathi ntambo laba ukuthi bangaze bephatheke kundaba zenkohlakalo. Uthe kumele basebenze ngobuqotho ukuze bathuthukise impilo yomphakathi futhi bahambise umsebenzi kahulumende ngendlela ehlelekileyo. Zikhona iziphathamandla zikahulumende esezibotshiwe esikhathini esedluleyo ngenxa yokungathembeki. Kodwa imisebenzi yenkohlakalo egoqela ukuntshontshwa kwemnotho yelizwe efana legolide ibikwa ilokhu ibhakhile kuhulumende kaMnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ilunga lebandla le-CCC uMnumzana Suzan Chirodza ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Lo umprofethi ngiyiphela uSwazi ngenkulumo yabo bombshelo oblessed geza nawa ama freedom fighter asebe sithubhedu kulezinsuku. Siyazi thina ukuthi ogwa sebezimisele ukuthi hhayi kungangcono impilo ziphele sife uMnangagwa aphume ekuhlalweni. Yikho abakukhuluma nxathi kukhangele ebulenjini, kugcwele ebulenjini. So lo ngumuntu osezilungisa kakhesi ngoba sebemtshele ukuthi abafana baka abathumayo bona abahamba behazi imali yonke indawo njengabo ochivayo balebala eleshoneni kuthiwa yizigananda. So khonoko vele uthe utshengisa ukuthi hhayi umuntu lwana osengaphansi kwoSwazi, umuntu lwana osetshaye zinkwilingi, umuntu osekhuthele ukhozi. Ubekelani ukukhuluma sonke isikhathi sonezi? uMnangagwa ungene waphatha intambo zombuso ngo-2017 wayelokhu ezithulele abantu betshontsha inotho yelizwe. Ngakhayela kathesi amaChina ayenza santando kwilizwe lethu leli, bathatha inotho yethu kodwa yena uMnangagwa kakhulumi. So khonokho sibona ukuthi hhayi akumangalisi, umuntu nje osekhulume ukuthabisa bona laba ogwa.
Kodwa useke wayisola nje inkohlakalo phambilini ukuthi kathesi usefakwa incindezi yibo yini amahovethi okhuluma ngawo?
Amahovethi lawa ayecabanga ukuthi mbeni uMnangagwa umuntu olezigwanileyo, umuntu ozayenza into ezilungileyo, ozananzela into esimthuma kathesi uMnangagwa ukuthi wabele ama-war veteran ama-$200. So uyikuzama ukuncenga ukubhula umlilo ukuthi ungamemetheki. So khonokho akwenzayo lokhu akuthoye ekuchothoza i-corruption, hhayi ngumuntu nje osekhuthele ukhozi, ngumuntu ozama ukuthi abhule umlilo. Amazwi lawo kavele enhlizweni yakhe, ngumuntu nje osekhayinde ukuthi bengamhluphinela umbuso.
UMnumzana Swithan Chirodza ngowebandla le-CCC. Xoxe njalo lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule.
Umongameli phela imibiko ayitholayo evela kulaba abe-security ababemtshela ukuthi laphana kunje izinto kazihambi, laphana ngale into kazihambi ngalolu hlobo ukhuluma nje phezu koludo alwaziyo ukuthi umsebenzi wenkohlakalo usubhasile, usukhule kakhulu, usumemethekile, usufihla kakhulu inhlelo zikahulumende, usubulala umsebenzi kahulumende. Yike sewukhulumela ukuthi ususenziwa yibo nabana bona bana abaphathi abaphathi bentambo ingatsha yakhulumende lapha sekusenza khona imisebenzi yenkohlakalo. Usuzathola ukuthi ezinye indawo lapho babalwa khona sebebalwa yiwo sebephakathi, yiwo sebesenza inkohlakalo engaphezu kwamandla ukuthi ngabe sikhangela laba abanye ngaphandle ngapha. Hayi, ngokuncane kwakhona lokhu phathi inkohlakalo enkulu sisenzakala kwabantu kuyabe ikhulumele entweni ayibonileyo ayaziyo. Umongameli uyabe ekhuza ezama ukuthi ngendlela zonke ungaba nendlela yini ukuthi abantu bangaguquka ekushiyeniswe njenkohlakalo ngale eyesesibulalela umnotho wethu.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli ngokwakhe lo mdeni wakhe labo kabamsulwa ungani bayathinteka kundaba zenkohlakalo ikakhulu ekwebiweni kwegolide.
Khona kukuthi abantu bethi umongameli uyathinteka emsebenzini yenkohlakalo. Uyabona Nkomo, umongameli ngomongameli abanakho nxa belobufakazi bakho khonokho, hayi bengama laphana bethi umongameli uyenza umsebenzi wenkohlakalo laphayani, angeke kuvale khonokho. Nxa belobufakazi bebe into ezibambekayo kumele bakukhulume bona ababalakho batho ukuthi umongameli ulemsebenzi inkosi nabe belakho kubambekayo abalakho. Kodwa kukhona ukuthi ngomntu umongameli uyakhulunyelwa noma yini yonke into. Umongameli yena uvele ngumuntu wokuthi emumeni wakhe noma kade kuyenzakaleni umongameli uyathintheka ezintweni zonke ngoba omunye umuntu olemsebenzi yakhe engcolileyo yenkohlakalo engasondelathelwani nomongameli, umongameli bayamkhulumela noba yini. Abayekile abantu ukuthi bakhulume and kulilungelo lawo ukuthi njalo abantu bakhulume basolele kuba kusolayo.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa esecungeni loTungameli Gomo weStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso yeTransparency International ithi buyamemetheka ubukhohlakalo eZimbabwe. Yethule lokhu kugwalo olujulileyo olwe-2024 Corruption Perception Index oluveza ukuba eleZimbabwe likusibanga sekhulu lamachumi phose ayisithupha 158 phakathi kwamazwe e-Afrika phose amakhulu amabili 180. EleZimbabwe lehle ngokuthathu kulalokhu elalikho khona ngomnyaka ka-2023. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lophathintambo obona ngokwethula kwemibiko umnumzana Jan van Muswere obengaphenduli umakhala ekhukhwini. Abaphikisayo bathi akumangalisi okwethulwe inhlanganiso le. Livuliwe namhla idale leParliamente kungelampawu eziveza ukuba kuza kuqulwa isisekelo sombuso welizwe ukuze uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kule mithetho ezabunjwa kusigaba sedale leParliamente lesi okuqela owe-Private Voluntary Organization Amendment Bill ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe ngokungabi khona komthetho ozabunjwa oguqula isisekelo sombuso welizwe loNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa ukukhela idale lesenethi ekucelele ebandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Sizimisele ukusebenza ama-bills azathebhulwa kithi esenethi. I-PVO bill iyezaphinda ijike futhi ngoba izange itheble kahle kuqala izwe itheble. So ngiyathemba ukuthi lathi njengama-senators sesizimisele ukuthi sikhangela le PVO bill.
Yes, yabona njalo kulabanye abathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni ngaphe ku-2028. Lokho asikuboni phela kukhona khonapho elingane zakhuluma ngakho. Lizakwenzani ngakho?
Kuyinto enhle ukuthi siyakubona ukuthi into engekhoyo engakabuyi kithi njengeParliament engakabuyi kithi officially. So imbuzo le imayibuya iba nzima ukuphendula ngenxa yokuthi into engakabuyi kithi. Kodwa asithina njengebandla lokho simile ukuthenini asivumelane lokuguqulwa komthetho osisekelo welizwe.
Yes, siyabona ukuthi nxa kubhasiswa imithetho khonapho emadale enu ikakhulu idale le-senate ngathi udale le-house of assembly kumele kuqalise kuhluzwe khonokele kumele likuhlolisise. Kwenziwa njani nxa wasitshela ke ngokuhambo lwangkhona lokuthi umthetho ubunjwa njani?
Hayi, umthetho uyabuya uqala khona kudalelele eleparlamente sitho ne-house of assembly or i-lower house. Yikho abaqala khona baqale bakuhluzisise kuye lasebantwini, kuye buzisiswa futhi abantu umphakathi ukuthi kulo mthetho lo onje liwubona njani. Usenziwa yi-committee eyabe responsible, asithi yi-health committee xa kuyukuthi yi-bill on health. Bazaphuma baye ngaphandle bayebuza umphakathi ukuthi sesifuna ukuthebula umthetho thizeni liwubona njani. Umphakathi ufake la umbono wawo, yiwumsebenzi we-legislature uyabuza umphakathi bese uphenduka futhi kubuye sebebisa iripoti ukuthi ayisihambile umphakathi wona uthi, bese kubuya futhi lathi esenate lathi sifake futhi uvo lwethu sincedancedise sikukline singene kuma-committee stages lapho okufika khona ukuthi kubunjwe kube ngumthetho.
Ye, kule komiti okay. Le i-Justice and Legal Affairs omelela ihlolisise umthetho obunjwayo yona ingena ngapi khonapho?
Ingena kuyo yonke imthetho bale vuma ukudla wabacwangisise ukuthi umthetho lo nje obungena nje bona beyikomiti ye-Justice le-Legal le-Parliamentary Affairs. So kutsho ukuthi bona bagombolozele konke yonke imthetho yibabangani iyabe ingaphansi kwabo beyikhangelisise.
Lo ngukhosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhokhela idala le-Senate ekubandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Malaki Nkomo owakwamela i-Insizwa South edale lephalamende ekubandla le-ZANU-PF.
Engakutshoyo ukuthi ngephalamende kule ndlela izinto zonke ezibuya ngayo, okuyukubana kufanthi uma kuthi izaba khona laphana kuzaba labantu abayiwo abazathi ukukhuluma ngayo ibisingena laphana ukuthandi kwadibhethe ngayo. So owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kuyindlela nje yesikhathi, but uma kufanele ukuthi ingene izangena abantu bakhulume ngayo badibhethe ngayo angiboni ukuthi kule problem laphana. Njengoba satsho last time ukuthi okungasuka kube yinkinga ikuthi abantu benze izinto bengalandelanga esingathi isisekelo sombuso. Uma kuthi isisekelo sombuso sile provision yakho konke abafuna ukuthi bakwenze kulula kakhulu. So ngaleyo ndlela into thina singayenza ukuthi simelele lelo thuba elizalethwa ngayo iParliament ukuthi sibone ukuthi yona abantu bona ama-members of parliament bayipasisa kanjani, ngoba lapho kuyabe kuyikulandela umthetho wangkhona ukuthi izinto azenzwe ngendlela enje. Ibandla le-ZANU-PF lingazange liphe ini eminye imithetho ekusekelo sombuso ukuthi uma into enje kufanele ikhanyiswe ngendlela enje.
Ye, khonapho ke nxa ukhuluma Baba Nkomo siyawazi ukuthi kumele kube lo muntu oza kuqalisa khonokho, kube lokuqala ngapi? Qale ebantwini,
qala ngapi? Kufanele kube lo muntu ozawuqalisa ozawufaka laphana ame, kube labantu abazasekela ukuthi lokhu kufanele ukuthi kukhulunywe khona ngakho khonapho. Akulankinga, akula problem enje. Ayisho lonani into ukuthi ungaphonge uyisukumela wena uthi mina sengiyenza lokhu lalokhu ungazange ukuthi kube lo muntu vele onguye osingathiwa kumuva okuqalisayo.
Umnumzana Malaki Nkomo wakwamela i-Insizwa South edale lephalamende ekubandla le-ZANU-PF. Ubexoxa le-Studio 7 esephelaphosi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ibona ngokwenzakala empini ephakathi kwele-Russia lele-Ukraine ye-Aktivatika ibika ukuba abakubutho lakwele-Ukraine abathunjwa ngele-Russia bakahlanyezwa okumangalisayo endaweni lapho abavalelwa khona. Ele-Moscow kalikakhulumi ngodaba lolu. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amalucaca awe-Islamic State ahlasele inkamba yamasotsha ePuntland kwele-Somalia abulala abantu abalikhulu walimala njalo abangamathumi ayisithupha 60. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Weziphathelene leMelika, uMnumzana Marco Rubio, umphathintambo kahulumende weMelika, okuhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi uyalusekela uhlelo lwe-US President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iPEPFA ngoba lunceda abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. URubio uthi kumele ngokuya kwesikhathi kwehliswe imali yohlelo lolu njengalokho okufiswa nguhulumende kamongameli Donald Trump osanda kuvala ezinye inhlelo emazweni atshiyeneyo lakwele Melika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha eMelika.
Lokho akukhulumayo kuyamangalisa nje njengoba yonke into le iphunga ukuxubana engathi iyamangalisa, kuvalwa lokhu kuyekelwe lokhuyana. Okwakhathesi kungathi kuyamangalisa nje ukuthi kathi uthini ngayo le iphepha.
Ye, ngokukhuluma kwakhe uthi kumele ibe khona emazweni atshiyeneyo loba nje kuzafunakala ukuthi kuphungulwe izinga layo, kodwa uthi iyanceda abantu sibe lokho okumangalisayo ngoba abantu baphiwa amaphilisi lokunye okutshiyeneyo.
Ye, ilungile, ngibona ngathi ilungile sibe nxa yesijunjalo ngoba abantu bayagula, abantu bazakufa, abantu bayaswela sibili ngoba angithi khona eqinisweni ngabe kuphethwe khonoku ngohulumende bamazwe wona lawo lapha siza khona.
Ye, nxa sisikhangela kodwa sikhangelele eMelika, siyakwazi ukuthi vele inhlelo ezinje abantu baziqakathekisa kakhulu kuzwekazi le-Afrika lapho sitsho lakwele Zimbabwe. Ubona ngazani ukuqhubeka kwako lo uhlelo lolu kungabisa injabulo yini ebantwini beZimbabwe?
Ye, kakhulu, ngoba abantu okwakhathesi kumnyama. Ngithi abantu nxa bekhona phana bethola sithi thina amaphilisi wona la abasizayo babe bengakwazi ukuthi amaphilisi lana avela kuhulumende kumbe avela ngaphi, babe bephonga ubona onensi kuphela. Nxa bengasatholi amaphilisi lana basehlutshwene olukhulu kakhulu.
Ukuthi-ke ohulumende abaphana leZimbabwe kukhona yini abangakwenza ukwezithi nxa uhlelo lolu lungasuswa kancane kumbe ngithi luphungulwe izinga lalo, kambe ukuthi bengenzani? Unawumbono?
Mbona ngathi bangenza ngoba angithi khona kuvele kumele ukuthi yona i-Ministry of Health ibe le mali, imali yokuthi iziphathele izinhlelo lezi, izithengele la amaphilisi, ngoba amaphilisi lakhona lapha athengiswa khona abesesiza asiza abantu khona lapho. Mbona ngathi bangakwenza bafake imali ethile eqondane le-Ministry of Health
ukuthi uhulumende kasuze kugcine phaka umthelelwane we-2% owakufaka kuqala ukuthi ezempilakahle nxa ukuthi uhulumende weZimbabwe edinga imali yenhlelo ezinje.
Angazi-ke lapho, kodwa-ke kuyaswelekaka kusweleka ukuthi kube nomthelo. Angithi kuyakwenziwa ibhajethi ekuqaliseni komnyaka, kufanele ukuthi u-Ministry of Health akukhangele kusesekhonali kwenzela ukuthi bakufakele imali.
Ye, khona izele Zimbabwe zingathi le mali yini yokuthi lenze khonokho ele Melika lingekho?
Ila, mina ngibona ngathi ikhona imali eZimbabwe ngoba ngenotho le esilayo ekhona laphana kufanele ukuthi ibe khona imali. Engxenye nje kungabe kufanele ukuthi kukhangele ukuthi izinhlelo lezi ziyaphathwa sibili ngendlela yakhona kufanele ukuthi ziphathwe ngayo.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas. Ubexoxa leStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Wezabatsha, ngalesi sikhathi amazwe omhlaba aguqela leZimbabwe eqhelisa ukusebenza kwe-artificial intelligence, kulabatsha abesaba ukuthi lokhu kuzaba lethathela imisebenzi. Sixoxe lengcwethi ye-AI lokunye umnumzana Jubilee Mzingayo Sibanda. Siqale ngokumbuza ngabesaba ukulahlekelwa yimisebenzi.
I-artificial intelligence ibuyile lapho uzosincedisa, ngitsho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi. So kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana, ngoba ngakhumbula kudala laphana kwakuthe kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazareplaceswa ngamakhompyutha, ama-computers azabathathela imisebenzi. Kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukelwa i-technology entsha beqalise ukuyisebenzisa.
Kukhona na abantu abangakwenza ukuze bengalahlekelwa imisebenzi yabo?
Into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama-skills amatsha, bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini. Nginganika umzekeliso wokuba umuntu angaqala ukufundela indaba zebo-coding. Umuntu enelise ukuprograma, umuntu enelise layo ukuzwisa njenza o-data analytics, bonke labo bebekhona abanye abantu abenze o-prompt engineering, ngoba wonke ama-tools akhona la abasebenzisayo abantu abo-ChatGPT, abobanye bani, wonke ama-tools lana alungiswa ngabantu. Njalo ethi elungiswa ngabantu, abantu bani abalungisayo labo bayahola. So kuba kuhle ukuthi abantu nxa singena kulesona lesikhathi se-artificial intelligence, abantu bebe ngabantu abafunda amanye ama-skills azabancedisa ukuthi benelise yabo ukuthola umsebenzi kule field yenhlakanipho le-artificial intelligence.
Yona i-artificial intelligence isebenza njani? Isebenza yodwa na?
I-artificial intelligence kumele sikhangele as indlela esingakholaborate ngayo le mtshina, not a replacement. Iba khona ukuthi isincedise senze imisebenzi yethu masinyane. Unlike kuqala ukuthi umuntu ngimse ngoba uzathi nge-artificial intelligence into bekumele obuza yenzila ngalonke uyabo susenelisa ukuyenza wena ngxenye nge 1 hour kumbe even less than that kumbe ngxenye 30 minutes. So kumele abantu benanzile ukuthi artificial intelligence ikhona lapho uzosincedisa emsebenzini wethu. So we should focus on collaboration more and not on replacement. Engingathanda futhi ukurecommenda ukuthi abantu kumele befocus on ama-soft skills now. Kumele abantu beqinise ama-skills anjenge-communication, anjengokucabanga like critical thinking, lokuba creative nje. Wonke lingathi emotional intelligence, ukuhlakanipha kwemuza ngisho njalo. Ngoba zonke lezi zinto lezi, i-AI ngeke ibe le mizwa enjengomuntu ukuthi umuntu abekwazi ukuthi hayi nxa kungeso umuntu phela. So abantu kuqala ukuthi gaba azifunde nini even more ama-skills anjengalabo emotional intelligence, ngisho le communication, ngisho le critical thinking, wonke le creativity.
UMnumzana Jibili Mzingaye Sibanda, ingcweti kwezokusetshenziswa kwe-artificial intelligence lokunye esebenza e-Great Zimbabwe University Innovation Hub. Besecingweni loTaboka Ncube we-Studio 7 esemaswingo. Uhlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngokubuthaniswa kwemali yemithelo olweZimbabwe Revenue Authority luthi solusebenzisa indizamtshina zama-drones ekuhlolisiseni abachapha umngcele welizwe eBridge. Lokhu kufana lokwenziwa ngele-South Africa. Xoxe ngodaba lolu lomnumzana Ngqabuto Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Nxa sikhangele kuhulumeni weSouth Africa njengoba wafaka ama-drone, uMinister weHome Affairs uthi asebenzile kakhulu ngesikhathi sekhefu, kwagwema ukuthi abantu abaningi kade befisa ukungena kwele South Africa bengena ngendlela esemthethweni bakwazile ukuthi bababambe. Kusho lokho ukuthi-ke ama-drones aweSouth Africa ayasebenza kakhulu. Ezweni langakithi kwele Zimbabwe siyezwa ukuthi kule mpahla eziningi ezisimaklwayo zisiya eZimbabwe, abantu bebalekela ukubhadala ijuti bahambe emfuleni. Sithemba ukuthi ama-drones lawo angenza njengalokhu kulawenziwa ngaweSouth Africa ukuthi abantu abanjalo babanjwe, ukwenza ukuthi wonke umuntu othenga impahla evela ngaphandle kwamazwe angene ngendlela eqondileyo babhadale intela okumele ibhadalwe.
Kodwa kulabanye abantu phela abathi hayi phela ukuthi siqhumaqhume khonapho asila ama-passport asilani, kumele phela siphohle umngcele. Akunjalo maphela,
abanye batsho njalo. Yikho isikhathi esiningi sicela uhulumeni weZimbabwe ukuthi ayehlise i-passport ye Zimbabwe ngoba iyadula kanti futhi lele South Africa sibona ngani 90 days ibancane ebantwini abasebenza ukuwoda izinto ngoba umuntu kuyathi usiyafika uJune i 90 days yakhe isiphelile bese sehlule ukuthi uza kwenza njani ebese gcine sehamba egangeni sicabanga ukuthi thina abantu abahlala khona phana eduzane nxa bezothenga impahla kumele babe lamaphetshana ombizincwadi singathi ngamapermit okuya bezoda impahla kule South Africa babuyele futhi lokho kwenza ukuthi abantu bahambe ngendlela esemthethweni ngoba abanengi babe baleke ukuthi ivize 90 days abayiphiwa kanye ngomnyaka amalanga angkhona abesephelile.
Lo ngumnumzana Ngqabudo Mabhena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Okuqoki ngike ngene ngike ngikhulume la ngale amajaha asesilwa la sibophisana akula triple C lapho bonke ngamazano wodwa abalwa bodwa abantu laba uHashman Ncube labo Chabango ngamazano wodwa ayalwisana bona bodwa ngoba ngamasela ngamatsotsi izisebenzi zezano sezisilwa zodwa yeka babophisane ilokhu zayizano le ifunction yezano izano yodwa le thina njengama Zimbabweans njengama citizens of Zimbabwe asinani nabo njalo asikukhangeli sikuzwa nje into nje esenyanyisayo into engalunganga esingelandaba nayo njalo abalwe bodwa kabalwisane ababophisane ngoba izisebenzi zezano lezi hayi iZimbabwe hayi iTriple C Triple C yayilakho lokho u-avocate wakuchiya lokhu ngoba ebona ukuthi kona sokungena izisebenzi ezizano zodwa yizo sezisebenza kuleli bandla.
Salibonani baphathi, salibonani basakazi bakaStudio 7. Sidlulisa ukubonga umsakazi ethi sinika kona izindaba zonke nje ezimnandi ezisivuselelayo. Siyabonga kakhulu. Benginesicelo lami, ngicela nje ukuze i-audio yami ibalwa bakithi. Ngizama ukudlulisa lokho ngizuhlungu kakhulu abukhulu kakhulu uma ngisizwa kuthiwa umnankagwa uchothoze uDonald Trump ngento eyenze eSouth Africa. So kusho ukuthi ekuchothozeni kwakhe uzama ukuthini ngoba yena ule mali uphila kamnandi uphila emzini wakhe thina sigcwele amaganga sidinga impilo. Yena ubhizi ungezelela uhlupho eZimbabwe ngoba yena ile mali egcwala indlu yakhe. Kodwa abantu bakithi hayi kunzima kakhulu lokho esibhekane lakho esingakwazi lokuthi siyakuthini. Umnankagwa maye ngumuntu omdala ongangani uvula umlomo mpela echothoza ngesimo esikhona eZimbabwe esidalwa nguye futhi.
Studio 7, salibonani, linjani basakazi kanye nabalaleli lonke kuzindalo phela khona. Hayi ilizwe lethu bakithi kunzima eZimbabwe, angazi kuyathwani bakithi. Abanye abantu bazavusa kuze kuJesu, kodwa eqinisweni bantu bakithi izano akukhulunywa iqiniso, asikhulumeni iqiniso bantu bakithi, izano ihlulekile izano mpela, ihluleke ukuhluleka ngoba bahluleke lokumentena okwachiwa umbuso kaSmith. Izibhedlela zifile namhlanje, mawugulelwa umuntu esesibhedlela akalatshwa kungela mali. Ngikhuluma nje silomfowethu sempilo owalimala kabuhlungu kalatshwa, funeka imali yokuqala. Sibhizi singumdeni sizama ukuhlanganisa leyo mali, okuhlanganisa $600 lingabantu lingalalutho lingalalo liqala ngaphi lithatha ngaphi, kunzima kabi. Kodwa kufanele imali ihlangane before ezalatshwa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lingakhohlwa namhla uhlelo lwe-Live Talk lalandela uhlelo lwabatha olwe-Connection. Singakehlukane sike sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaphathi ntambo bakarhulumente wakhe akumelanga bephatheke kundaba zenkohlakalo. I-Amnesty International ithi ubukhohlakalo buyamemetheka eZimbabwe. Ake siqhubeka lapha uDaba lethu namhlanje. Ulivalisa umthombo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.